Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yina.
Hola mugela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla zimashumi mavili ngozibandlela 2016 ngontungameli Nkomo.
Lami usithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje. Usomabhizimusi weMelika umnumzana Donald Trump usegcotshe ukuba ngumongameli weMelika.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi ukungena embusweni kukamnumzana Donald Trump akusoze kuguqule ubudlelwano belizwe leMelika leZimbabwe.
Lamhla kuhlelo lwethu siza kuzwa ukuthi ukugcotshwa ukugcoba umongameli weMelika ngomkhuba owenziwa njani okuyinto esanda kwenzakala nje sikhuluma nje kumzuzwana esanda kwedlula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Usomabhizimusi wedolobho leNew York khonapha eMelika umnumzana Donald John Trump lamhla ugcotshwe ukuba ngumongameli welizwe leli. Kesizwe amazwi akhe efungiswa. Uxolo sihlobo esithandekayo, lapho silithembise amazwi kamnumzana Donald Trump ethatha isifungo sokuba ngumongameli weMelika kumzuzwana esanda kwedlula, kodwa imitshina yethu ikhanya ilodubo. Kodwa ke sizalipha ke lolo daba singaluthola.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ngamazwi kamnumzana Donald Trump la imicimbicimbi yonke ebisenzakala efungiswa kumizuzo esanda kwedlula esethatha ke isikhundla sokuba ngumongameli weMelika. Abanye mhlawumbe bayazibuza ukuthi kahle kahle ngubani umnumzana Donald Trump. Nansi imbali yakhe. Umnumzana Trump inkisela ezizwayo mpela njalo eziqatshayo edume ngokwakha izindlu zezitezi eziqongaziye emayezini ezigoqela amahotela. Wathwetshulwa yingwe ngenyanga kaNhlangula mhla zilitshumi lane ngomnyaka ka-1946, okutsho ukuthi seleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa 70 years. Unkosikazi wakhe nguMelania. UTrump ulabantwana abahlanu ababalisa izibulo lakhe uDonald Jr., indodakazi yakhe u-Ivanka, u-Eric, uTiffany loBaron olicina thunjani. Umnumzana Trump wathathela umsebenzi wokwakha kuyise njalo ulamabhiliti lama-golf course emazweni achiyeneyo omhlaba amlethela inkulungwane lenkulungwane kumbe izigidi zemali ngomnyaka. Iphephandaba elicubungula inotho yezipatsha zeMelika lemhlabeni jikelele eleForbes magazine lithi inotho kaTrump ingena kumabhiliyoni amane lengxenye $4.5 billion. Ubikwa njalo elamankampani edlula amakhulu amabili aqhatshe inkulungwane lenkulungwane zezisebenzi emazweni achiyeneyo. Umnumzana Trump uthi ukuba ngusomabhizimusi kwakhe yibufakazi obuveza sobala ukuthi ulalo ulwazi oludingakalayo ukusungula imisebenzi njengomongameli. Kodwa kunengi ngaye okwethusa abanengi emhlabeni jikelele lakhona pha eMelika abafana lesizalwane seZimbabwe esihlala eChicago uAndile Mpofu.
Njengomntwana ongaveli lapha, umntwana ozele eZimbabwe kwelinye ilizwe, kulokwesaba okukhona phakathi kwethu ukuthi siswa lo mongameli omutsha uzosiphatha kanjani. Ovela wakhuluma into eziningi ekuqaliseni kwekhampeyini yakhe ezayenza ukuthi lathi thina abavelela ngaphandle kwelizwe leli sibe lokungahlaliseki ezinhliziyweni zethu. Kodwa nxa sesikhanyela futhi kukho sikhanyela ukuthi ahule sengathi singakuyenza khathesi. Sokuyikho kukhona esingakwenza kukwamukela sibe open-minded kancinyazane ukuze lathi sibone ukuthi amathuba azabe evuka yena esangumongameli welizwe lathi noma singaveli lapha elizwe sikwanise ukuthi sibe singakwanisa ukuthi lathi singawasebenzisa.
Yebo ulokwesaba uMampofu ngodaba lwe-immigration njengabaningi. Kodwa simbuze ukuthi kudaba lokusungula imisebenzi ubona uTrump eluphatha njani njengosomabhizimusi.
Uyabona ukukhokhela ibhizimusi lakho lokukhokhela ilizwe into ezithiyeneyo. Nxa sikhanyela umongameli wethu omutsha singabe silokwethiwa kancane ngoba yena futhi aphinde athi kafuni ukuthi abantu abangaveli elizweni leli labo bekwanisa ukuthi labo bengena emsebenzini bekwanisa ukuthi labo bebephakathi kwakho konke. Ingazathi yakhetha kodwa futhi nxa esevele waqhatshwa ukuthi abe ngumongameli asaphenduka athi hayi siyalamukela sonke. Ithemba lami ukuthi lokho aye akutsho nxa ekhuluma esithi siyalamukela sizalifuna lisebenze kakuhle ikhaza kuyenza.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esingapha eMelika umnumzana Meli Dube uthi ukuba ngusomabhizimusi kukamnumzana Trump kulakho ukumphathisa ukuba ngumongameli olohlonzi ekusungulweni kwamabhizimusi kumbe kubuye njalo kumgwenxe.
Yebo kungamphathisa kodwa kungaphinda futhi kwenze angaphumeleli kakuhle ngoba siyazi ukuthi yena ngomkhumbulo wakhe ucabanga ukuthi umnotho uwa uvela phezulu njengezulu. So nxa unganothisa kakhulu laba abavele benothile khathesi kutsho ukuthi imisebenzi iza kuya kulabo abangelayo khathesi iza kuya kulabo abanganothanga iza kuthini. Kodwa siyakwazi ukuthi just a few days ago like a week ago i-Oxfam i-release i-report ukuthi konkona ngenxa yensuku ezimbalwa ezisanda kwedlula ethi yona abantu abangu-8 emhlabeni wonke abanothileyo banothe ukwedlula amabhiliyoni namabhiliyoni abantu abaphuwa kulo mhlaba. So lokuyana kusitshengisela ukuthi konkona inotho ingaze ibe sezandleni zabalutshwane kakutsho ukuthi konkona izanetha iza kuna njengezulu kulabo abangelayo.
UTrump ngumuntu owaqala kudaladala ngeminyaka yabo-1980 ukuchothoza ubudlelwano beMelika lamazwe afana leChina kanye leJapan kwezokuthengiselana esithi amazwe la enza kube nzima kweleMelika ukuthengisa impahla zayo kulawo mazwe lanxa nje kulula kiwo ukuthengisa impahla zawo eMelika. Lalamhlanje ukhuluma mazwi manye njalo kusobala ukubana ohulumende balawo mazwe bakhathazekile ngalakho ukukwenza umnumzana Trump. Uhulumende weMexico laye ukhathazekile ngemva kokuba uTrump ethe uzaxotsha izizalwane zalelo lizwe eMelika aphinde akhe umduli omkhulu ovimba izizalwane zeMexico ukufohla zingena eMelika. Sengenileke umnumzana Trump ebukhosini njalo abaningi abamsekelayo bayathokoza. Kodwa abanengi njalo abamzondayo kumbe abangavumelani le njongo yakhe lakho konke akumelayo bayaqoqa ukuzabalaza ngokungena ezitaladeni lamuhla la kusasa lasesikhathini esizayo besola umbuso wakhe.
Siloku sikudaba linye, silo Gibbs Dube intathele izindaba ye-Studio 7, yena ose Capitol Hill khonapha e-Washington DC, lapho sokugcotshwe khona uMnumzana Donald Trump ukuba ngumongameli omutsha wele Melika. Sabona Gibbs.
Yabo, sithandekile kunjani?
Hayi, siyaphila thina lapha, kwenzakalani khona ngapha?
Yes, sikhuluma nje kathesi usegcotshiwe ke umongameli omutsha uDonald Trump. Ugcotshwe nje kathesi ke akula mzuzu kumbe engaba yi-15 kumbe so egcotshiwe. Ye uthe egcotshwa kwampana wakhuluma kakhulu ukuthi kunokhana ayekutsho ukuthi islogan sakhe sokuthi bazayenza i-America again, futhi kumele kuthuthuke kuye phambili, abantu bonke be-America bebambisane bathuthukise ilizwe. So uthi-ke akutsho ukuthi njengoba sokungena ama-Republicans sokumele ukuthi ama-Democrats adonsele emuva. Uthi kungadonswa ndawonye abantu be-America bazagcina sibile okunye okumangalisayo. Okunye njalo phinde wakhuluma ngakho ukuthi kuyamele kulwiswane kakhulu lama-terrorist lawa abase-Middle East okuthiwa ngama-Islamists. Uthe ya khonokho-ke ubazakukhangela kakhulu ukuze kulunge. Then kuzobuya-ke lo uMike Pence laye umsekeli wakhe ugcotshiwe khonapha-ke e-Capitol Hill e-Washington DC. Ngikhuluma nje abantu sithandekile inhlabathi sibili abantu baningi kakhulu. Abanye baqalise nje ekuseni besithi bekulabantu abayi-300,000 kodwa-ke bakhona abanye bathi ungani inani langikhona liphezulu. Abanye balifaka khonapho ku-400,000. So singazi siyeza ukuthi amapholisa athini lapho sizakhuluma lawo siza ukuthi inombolo bayifaka ngaphi. Ye kume njalo kathesi khonapho.
Nxa uqathanisa abantu Gibbs sabona ngo 2008 lango 2012 ukugcotshwa uObama abantu kwakunyakazela abanye bathi babe fika kuzigidi lamhlanje kuTrump uyasho ukuthi yebo bebegcwele abantu kodwa nxa uqathanisa ungathi ube mingaphi uTrump
isengathi ke nxa sesikhangela sibili ukhoso wafika ke kokunye okungazani singathi mina ngokubona kwami sibinxa ngikhangele kungaba yi-400,000 somewhere khonapho kodwa nxa sukhangela-ke umongameli ophumileyo Obama wabuthanisa abantu ngendlela engazakubonakale lapho abanye babeqanise phezu kwezihlahla abanye beme ngaphi ngaphi anzange nge mbona abantu khonapha abaqanise ezihlahleni no azange kunazele khonokho nxa usubona njalo abantu akade bebuyile yilaba abantu ababengani balandela uTrump zonke insuku ababehamba besibili behlabela ngesilogani sabo ukuthi make America great again. So-ke nxa usukhangela-ke intungameli kukhanya sibili ye bebekhona abantu kodwa bafiki kunani leliyane elalikhona u-Obama egcotshwa okokuqala. Okwesibili singathi uphosi wasondela mbijana okwesibili loba nje kungasafikanga khonapho ngoba nxa usithi uphosi wamehlo sibilukhangela lapha nalapha bekungani kugcwele ye kodwa besibona kuyizikhexe okunye emaceleni. So hayi ngathi-ke akufanani kangako intungameli.
Hayi, siyabonga jaheli dala. Siza kubona mbayimbayi kahle siqhubeke ngohlelo.
Iye kuhle kakhulu zehlala live doc mbongile.
Yebo siyabonga. Lo yintathele izindaba yethu uGibbs Dube obe semkhosini okugcotshwa kukababa uDonald Trump ukuba ngumongameli weMelika.
Kusenjalo iningi labantu abakhulumele Studio 7 edolobheni leMaswingo bathi ukugcotshwa kukamnumzana Donald Trump ukuba ngumongameli wakwele Melika akutsho lutho kibo ngoba ingekho inguquko abayikhangelelayo ezalethwa nguye empilweni zabo. Intathe zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lithi osaguquka inkokheli nje kuphela umnumzana Barack Obama esetshiyela uTrump intambo zombuso hatshi izenzo zelizwe leMelika. Abanye bathi izenzo zenkokheli yelemelika ivame ukufana. Umahluko kuyindlela bazaqhuba ngayo umsebenzi kusiya ngokuthi evelele ngakuliphi ibandla lo ongena embusweni ngaleso sikhathi. Umnumzana Mbalakwi Masendeke waseRujeko edolobheni leMashingo uthi okukhona ukuba inkokheli yezwekazi leAfrika okubalisa umongameli Robert Mugabe sebedlele evalweni zingazi ukuthi kuyini okuzokwenziwa nguTrump okuzaqondiswa kibo.
So lapha eAfrika ama-leaders amaningi abasakwazi ukuthi okwenzakalayo. So lapha lathi kithi kuyafanana ngoba ama-leaders ethu bayakwazi ukuthi bona bayancintizela abantu bakibo benota bona bodwa benotisana ngokulandelana kwawo ngezihlalo zawo e-government. So konke lokhu kuyabasabisa ukuthi sizakhitshelwa isinkwa emlonyeni kukwe kusokubusa abanye abantu elakusasa.
Uma Sendeke uthi Gaboni kusiba lenguquko oqobo kwezobudlelwano beleZimbabwe leMelika, kusobala ukuthi sizoqhubekela phambili lesisimo sokufuthelana phakathi kwalamazwe omabili.
Abakhokheli abaningi abe-Afrika bayesaba ukuthi kuyini kuzayenzakala kibo kwelekusasa, ngoba kwaba ama-president amaningi. Singakhuluma singathi uSaddam Hussein wawiswa nguBush, kwabuya Obama wawisa uBin Laden, wawisa uGaddafi. So abakwazi ukuthi okuzayenzakala kiwo ngapha e-Africa ikuyini, ngoba ama-presidents amaningi abe-America bengena bele njongo inye. Akukhethekalakali ukuthi uvela kuyiphi iparty. Injongo yama-presidents amaningi e-America balakho ukuthi wena ungangena uzayenza lokhu.
Umnumzana Timothy Mathei yisakhamuzi somuzi weMucheke khona njalo eMashingo, laye uthi akaboni isiba khona inguquko kangako kwezobudlelwano phakathi kwamazwe la omabili.
Le yinhlanya leve lokubusa kwayasanza ukuthi izabusa njani ekuthiwa nguDonald Trump. Ngingabala amanye amazwi yayo isithi yona vele ya iZimbabwe kayifuna ukukhipha idolari. Manje ngingadlulelana njani nxa ifuna ukukhipha idolari enengithole lifake ngobhampa. Ikho engikubonayo lapha kula budlelwano.
UMathe uthi inkinga ngumongameli Robert Mugabe osewazitshela ukuba unguntando kayiphikiswa njalo kalalela abanye lalapho ekhuzwa.
Ukhulu gala ngitsho le weyo kude edlalane la-America la uyale ufuna okwakhe lokhu kwama-China bengadlalela ngapha akula ngitsho.
Umnumzana Donald Trump ugcotshwe namhla esiba ngumongameli wesimajumi mane lanhlanu uthatha intambo zombuso zivelela kumnumzana Barack Obama. Ngimele Studio 7 ngiseMashingo, nginguMavis Gama.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi likhangelele ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump aqhubeke esekela umzabalazo wabantu beZimbabwe ombuso okhululekileyo. Sixoxe lobona ngobudlelwano baleli bandla lamanye amazwe umnumzana Ncabutho Mabena.
Sina njengebandla ukuthi okokuqala siyamukela ukuthi izizalwane zeMelika zahamba ethethweni ngokukhululeka bakhetha umuntu abamthandayo. Singabe sile minye imibono thina eyethu ngoDonald Trump ngezinto wayezikhuluma ecela ukuthi izizalwane zeMelika zimhlehle abe ngumongameli. Eyethu imibono kayitsho lutho, kodwa kuthoye ukuthi yena ngokwakhe labantu be-America bayamthanda. Siyananzelela futhi ukuthi kulamahlebezi akhulunywa libandla lamademokrasi ukuthi iRussia yangenela phakathi ekhethweni lokodwa yi-cyber ya-influencer ukhetho lwe-America. Kunzima kithi ukuthi sithi kuliqiniso mbayisikoqiniso. Esikutshoyo thina ukuthi ilizwe le-America lelizwe le-Russia kumele bakulungise ukwenzela ukuthi kungagcini kusenza ukuthi iba yi-conflict, kubuyele futhi emsindweni wavele ukhona ngesikhathi se-Cold War. Sikhangelele ukuthi uDonald Trump ebe sengenile udaba lolu uzolibamba njani. Kodwa-ke thina esikutshoyo njengebandla kakhulu ngapha kuzwekazi lase-Afrika yikuthi ubudlelwano be-America le-Afrika kumele kube yibudlelwano obuqondileyo, hhayi ubudlelwano lokuyana okukhangelela ukuthi abanye phansi. Njalo sikhangelele ukuthi i-America upresident omutsha nekhabhinethi yakhe babe lalokho esingolwasenzini i-solidarity lezizalwane kakhulu zeZimbabwe thina eseZimbabwe esihluphekayo bengasekeli uhulumeni oncindezelayo, njalo labo bengahambi besenza izimbi esizibonile e-Iraq, izinto esizibona e-Syria. Themba ukuthi Donald Trump uzakwenza ungabi lezinto, ngoba yikho kwenze futhi kwaba nama-refugee amaningi asuka e-Middle East esiya e-Western Europe. So sithemba ukuthi ubudlelwane kuzasetshenziswana kuhle ikakhulu kuhlonitshwe United izinqumo ze-United Nations, hayi ukuthi America yona ibisizenzo lokwayo ongaphandle kwe-United Nations.
Ukhuluma ngobudlelwano beMelika lobudlelwano beZimbabwe, kahle kahle lifuna uhulumende kaMnumzana Donald Trump ayiphathe njani indaba yeZimbabwe?
Sifisa ukuthi influence kakhulu ku-United Nations ukuthi njengoba sisiya ekhethweni sihambe ekhethweni lapho izalwane zeZimbabwe ezazikhethela umkhokheli ezimfisayo njengalokhu abantu be-America lakho behambile bakhetha umuntu abamfunayo njengalokhu izalwane zeGambia lazo zihambile ngoDisemba bayakhetha umuntu omfunayo. Lathi sifisa ukuthi njengezalwane zeZimbabwe sizikhethele umkhokheli esimfunayo ukuthi umkhokheli lo uyathandwa ngamazwe angaphandle kumbe kathandwa ngamandla angaphandle, lokho sokungena inkulumo yolunye usungu. Okuqakathekileyo ukuthi thina-ke njengezalwane zeZimbabwe siyamthanda yini, yikho sikufisayo ukuthi kulapho esikhangelele ukuthi ba i-America ingenele khona ukuthi-ke sizikhethele esimfisa ukuthi simkhethe thina. Njalo futhi okunye sekukhangelelwe ukuthi United Nations African Union nayo ingenele ikakhulu indaba yalabo abathunyelwa ukuthi bayekhangela ukhetho elizweni lakithi ukuthi ukhetho lukhululekile. Okwesibili, izalwane zaseZimbabwe ezithola amazwe wonke ukuthi lazo zanelise ukuthi zingenele ekhethweni olukhona, lokho ngolwasenzini esithi i-DARC. Yikho sekufisa ukuthi kwenza kathi nxa kukhulunywa kuma-international platforms lezo zinto zombili kumele zikhulume.
Umnumzana Nqabutho Mabena ubona ngobudlelwano bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lamanye amazwe.
Ukusenjalo, ezinye izizalwane zeZimbabwe zitshayele ihlombe umongameli weMelika ungena embusweni lamhla umnumzana Donald Trump zisithi amhlophe. Unompumelelo Mawusipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukungena esikhundleni kukamongameli Trump owayemele ibandla lama-Republicans kuza ngemva kokunqoba unkosikazi Hillary Clinton owama-Democrats owayecatshangelwa ukuthi uzanqoba kodwa kwehlula. UClinton wavotelwa ngabantu abaningi kulo Trump kodwa wanqoba ngokhetho lwabalutshwana oluthiwa yi-Electoral College phansi kwesisekelo sombuso weMelika. UTrump ungena embusweni kulokutshengisela elizweni lakhe abanye besithi kasomongameli woqobo ngoba insoli zeRussia zangena ebulenjini beMelika okungekho emthethweni zethula imbiko eyenza uZulu engavoteli uClinton. Sekulenkulumo eziningi abanye bethandabuza ukuthi uzabusa njani uTrump ngoba ehlala engokhuluma amazwi aphikisanayo. EZimbabwe yebo bakhona abangamzwisisiyo uTrump kuthi abanye sebemfisele amhlophe lokusebenza kuhle bethi bazayicela isivuthiwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kuhle ukungena kukaTrump embusweni ethi ukhangelele ukuthi aqhubeke enceda amazwe ezwekazi le-Afrika kunye lokuqakathekisa ilungelo loluntu.
Ngale e-America kuyinto enhle etshengisa ukuthi izifiso zikaZulu ziyalandela. Sikhangelele ukuthi khonokho kwenzakale e-America laloba umnumzana Trump wathi ekhankasa wayengane ngumuntu ongakhangelelwa ukuthi ngawina, kodwa izifiso zabantu zilandele. Kakufanani le-Africa ukuthi abantu badliwa beyalela. Sikhangelele ukuthi uTrump njengoba sewinile uzaqhubeka bencedisa amazwe e-Africa nabantu abakhankasela idemokrasi lamalungelo lokuqakathekiswa kwamalungelo ololunga.
Umnumzana Linox Mhlanga, intatheli zindaba, uthe amhlophe kumnumzana Trump ethi sebekhangelele ukusebenza kwakhe okulempumela.
Mina ngithi asingamhlophe kuDonald Trump ukuthi usezoba ngupresident we-United States. Kunengi esesikubonile asekuchilo, kodwa mbone ngazani ekuyeni phambili asimeni sibone ukuthi usiphatheleni, asimeni sibone ukuthi uphatheleni i-Africa, uphatheleni amazwe onke jikelele. Kodwa kwakhathesi sithi asengamhlophe.
Umfundisi Njabulo Ncube yena uthe uyamzwisisa kakhulu umnumzana Trump njalo ukhethwe nguNkulunkulu ethi usekhangelele ukuba agcwalise izethembiso zakhe azenza ngesikhathi ekhankasa njalo angabi lenkethabe chabi.
Noma njalo futhi iningi labantu lingathi kalimthandi, mina lubaba ngiyamzwisisa kakhulu, ngithandela isibindi sakhe, ngithandela ukuthi akesabi muntu, njalo ngimthandela ukuthi yindoda ezimeleyo. Ngakho-ke isifiso sami ngesokuthi asize uluntu lonke nje emhlabeni, njengoba isikhathi esiningi omongameli base-America bande ukubusa hayi kuphela ilizwe labo kodwa babale influence emhlabeni wonke jikelele. Sengathi engaba lusizo lakithi lapha e-Africa.
Umsekeli kamongameli we-PDP umnumzana Kucaca Phulu uthi okwenziwe ngele Melika kuhle kakhulu uma beqathanisa lamazwe e-Africa okufana lokwenzakala kwele Gambia. Uphulu uthi le Zimbabwe impumela yokhetho isitshontshwe kanenyi kodwa nangu umnumzana Trump ungene kahle embusweni wathi amhlophe.
So abantu be-America sibatshayela ihlombe ngokukhetha umongameli abamfunayo, sibafisela ukubana ikusasa yabo ibenhle. Kodwa sikhangele njalo ukuthi umnumzana Trump kumele ahloniphe amalungelo abantu njalo ancedise amazwe afuna ukuncediswa ukubana bathuthukise izinto eziphathelane lamalungelo abantu. Angabuyi abesesupporta ama-detector abulala abantu insuku zonke.
Unkosikazi Lorraine Maduma Fuzwayo isakhamuzi sakobulawayo uthi kuhle ukungena kukaTrump embusweni njalo lokubandlululana ngejwabu kumele kuphele.
Kuzaletha utshintsho kakhulu, sikhangelana le ndaba zokubandlululana abantu bekhangele umbala wejwabu esingathi i-racism. Sikhaya sifisa ukuthi ngabe esike sakubona ngesikhathi sakhe se-campaign ukuthi abantu abamnyama bebebulawa kungaza ke kube yikho azakwenza. We hope ukuthi uzadika indlela zokuthi abantu baphilisane bahlalisane njengabantu, kungabuyelwa emuva esikhathini sokuthi umuntu omnyama ubeyibanjwa njengenyamazana e-America.
Ufuzwayo uthi ukhangelele ukuba umnumzana Trump asebenze kuhle lamanye amazwe afeze inkulumo zakhe azenza ekhankasa.
Okwesibili sesikhangele umhlaba wonke, sikhangele ukuthi uTrump ahloniphe izithembiso zakhe azithembisa zona ukuthi uzakhipha abanye abantu asebehlale kakhulu ezikhundleni njalo bengaphathi kuhle uZulu.
Umgcinisihlalo webandla lezaphu ezansi emaNdebeleni umnumzana Matthew Sibanda laye ufisele umnumzana Trump amhlophe ethi akhumbule ukuba usengumongameli hathi usomabhizimisi aziphathe ngenhlonipho. Ilizwe leMelika lincedisa kakhulu eleZimbabwe kwezemfundo, impilakahle, lokupha amathuba okuzithuthukisa kwabasakhulayo, lokupha abantu ukudla. Lanxa lobu budlelwano bukhangelelwe ukuqhubekela phambili ngokungena kukamongameli omutsha umnumzana Trump, kakhulumanga ngezwekazi le-Afrika lapho ekhankasa osokwenze ezinye izizalwane zezwekazi le-Afrika zithandabuze ukuthi uzaphathisa na. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Siyabonga Nompumelelo Moyo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami owenu untungameli Inkomo. Kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Ulebelwa busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.